isikhulumeli samapholisi esabelweni sezansi emandebeleni unkosikazi Loveness Mangena utshele umsakazo we-Studio 7 ukuthi phakathi kwalezi nkomo ezine sezitholwe ngabanikazi
senelisa ukuthola inkomo eziyi-98 lamadonki ayi-12 okwakucatshangelwa ukuthi kungabe kwatshontshwa. Inkomo eziyi-33 lamadonki ayi-10 kwathola abanikazi. Abalimi bayakhuthazwa njalo ukuthi bajoyine ama-Village Anti-Stock Theft Committee ukuze banikane amachebo okuthi bangagcina njani isifuyo zawo bephile.
Uphinde wathi sebebophe uCastro Ndlovu ocatshangelwa ukuthi lisela lenkomo kodwa isebenza kuhulumende esigabeni senkhwali yena otholakale le nkomo ezedlula amathumi amabili 25 ezontiweyo. Amapholisa athi adinga njalo Prince Dube ngamehlo abomvu oyaziwa njalo ngokuthi nguvusa Thophini owesenyawugwe yena ocatshangelwa ukuthula esandle ekutshontshweni kwezinye zalezi nkomo ezitholakaleyo. Abale nkomo ezacatshayo bakhuthazwa ukuthi bayefike eGwanda Showgrounds lapho lezi nkomo ezigcinwe khona mhlawumbe belakho ukuhlangana lezabo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.